Soku izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Mpandula 2023 ngoThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Akula ma-business opportunities akhona, so engazahambi abantu babelethe bemkhangele nje.
Ingcithi ezigubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni o-United Nations General Assembly kalusoze luthele izithelo ngenxa yendlela yelizweleli eliqhuba ngayo ukhetho.
The summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption, and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in West and Central Africa.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba, ukumiswa kwempi ye-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele leChina. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ngesikhathi amazwe amaningi kakhulu asathuthukayo ethatha ithuba lomhlangano omkhulu wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly ukukhanga abangazotshala imali lokusungula amabhizimusi, ingcithi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kalusoze lulethe izithelo ngenxa yendlela ilizwe leli eliqhube ngayo ukhetho olwenziwe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lamazwe omhlaba livame ukugoqa imihlangano ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly yokubonisana ngendlela angaqinisa lokuvuselela imisebenzi yokuthuthukisa ezomnotho, ukuthengiselana lokunye. Njengomzekeliso, ele-South Africa lithethe ithuba lokuhlangana lele-Melika njengelijongo yokukhulumisana ngendlela amazwe la angaqinisa ngawo ezamabhizimusi. Ingcitshi ezicubungula ezomnotho zithi ele-Zimbabwe kalilalo ithuba lokwenza okufanayo namanye amazwe ngenxa yendlela eliqhube ngayo ukhetho. Zithi kulakho ukwenza ukuba abamabhizimusi bakwamanye amazwe bangalithembi leli lizwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Kudakwashe Zulu esebenza ezimele othi ukhetho lweZimbabwe lwenza uhambo lukamongameli Mnangagwa kwele-Melika lube yize nje.
Akula ma-business opportunities akhona kuzayenzakala njengo-2008 lapho uMugabe athi siyakhona bafika bamvalela e-Ethiopia. So engazahambi abantu babelethe bemkhangele nje. Akula nto abazayenza because they need reforms. So ngani uyavuma nje ukusebenzisana loChamisa ukuza kubonakala ukuthi ama-opportunities la ngendlela ahambelayo ne-New York bekuzavuleka yonke into, kodwa nje babekukhangele nje abantu kungelalancedo abazakunikeza lona.
Lokhu kusekele ngumnumzana Herbert Jamuka osebenzelana lebandla le-People's Union of Zimbabwe. Yena uthi amazwe amaningi kawamethembi uhulumende weZimbabwe okwenza lezamabhizimusi zibe nzima.
Ukuhamba kukaMnangagwa ukuya ku-meeting ye-United Nations akuncedi abantwana beZimbabwe, ngoba uMnangagwa akawinanga ama-elections aka-23 August, but uMnangagwa untshontshe amavoti abantwana beZimbabwe. So i-SADC, African Union ne-United Nations bayakwazi lokhu ukuthi uMnangagwa akawinanga ama-elections. So akumelanga bahlale laye apho emhlanganweni we-United Nations.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Thedi Ncube, ingcitshi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso eye-Leaders for Africa Network, othi uhambo lolu luqhakathekile kakhulu.
IZimbabwe nayo lilizwe liphila kuhle lamanye amazwe. But okuqakatheke kakhulu ukuthi umongameli weZimbabwe usukumile layo kuyahlangana lenkokheli zamanye amazwe, lenkokheli zamabhizinisi, lenkokheli zamanye nje ama institutions, for example amabhenki, sehamba siyathatha ama development partners landani. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyanika iZimbabwe ithuba layo lokuthi ikwanise uku-approacha labo enga partner labo ukuze bebisi development eZimbabwe okunjengama companies lamanye nje ama organization athile singakhangela kulezinto ezinjengabo climate change khonale kuyabe kulabantu abakhangele kakhulu eze climate change.
Umnumzana Farai Marapira obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU PF uthi uhambo lolu luza kwenza umongameli Emmerson Mnangagwa athole ithuba lokuchaza izifiso zikaZulu weZimbabwe welemelika.
As we all know, Zimbabwe has two matters. Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none, and Zimbabwe is open for business. So the United Nations General Assembly is a very, very good platform for us in Zimbabwe to market ourselves, to showcase the opportunities that abound in our rich land.
Njengoba sisazi eZimbabwe lilendimba ezimbili ezithi iZimbabwe kayilazitha lethi eZimbabwe liyamukela amabhizimusi kulele. Umhlangano lo uzancedisa ukuba sithole lokho esilakho njengelizwe.
Umongameli Mnangagwa ufike eNew York kwelemelika namhla njalo ukhangelelwe ukuba uzakhuluma emhlanganweni owe-United Nations General Assembly ngolwesine. Umhlangano walonyaka owe-UN General Assembly ongenwa inkokheli yamazwe omhlaba kumbe abameli babo wenziwa phansi kwesihloko esithi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards Peace, Prosperity, Progress and Sustainability for All. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Lokhu esikudaba lunye olomhlangano we-United Nations General Assembly, umongameli Joe Biden welemelika uthi ilizwe lakhe likhuthaza umbuso wentando kaZulu emazweni wonke omhlaba ukumiswa kwempi e-Ukraine kanye lobudlelwano obuhlele le-China. Lokhu bekusembikweni wakhe awethule emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni namhlanje e-New York, eMelika. Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentando kaZulu emazweni achiyene omhlaba agoqela ezwekazi le-Africa le-Asia lamanye.
We convene the summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa, we're reminded
ngesikhathi silemihlangano eyokuvimba umbuso wabontando kayiphikiswa, sibhekane lobudlwangudlwango obenzakala kwamanye amazwe okugengulwa khona ohulumende ikakhulu entshonalanga yezwekazi le-Afrika. Siyakunanzelela ukuthi umkhulu umsebenzi okumele siwenze ukuze kube lohulumende kaZulu emazweni atshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sikuphathe lokhu ngesiphangiphangi.
Uqhubekele phambili esithi Melika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo bama le-Ukraine ekuhlaseleni kwayo yiRussia osekubangele impi eliseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace.
Njengamazwe wonke omhlaba sifuna ukuthi impi ekwele Ukraine iphele. ELiRussia yilo elenza kuba kwaba lempi le, njalo yilo elingayimisa. ELiRussia yilo elingafuni ukuba kube lenhlalakahle kule Ukraine. Kumele kuvunyiswe impi le ngoba kubulawa labantwana nabomama. ELiRussia licabanga ukuba amanye amazwe azadinwa ngelokwenza kule Ukraine. sizimisele ukuvikela ele Ukraine. Akumelanga sibalekele okungenziwa ngule Russia kwamanye amazwe. Sizimisele ukuwavikela lawo mazwe ancedisa kule Ukraine. Kumele silwisane lokwenziwa ngule Russia.
We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwane beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Uma sikhuluma ngokweChina sifisa ukuba sincintisane lelizwe leli ngokukhanyayo. Uma sikhuluma ngokwenzakala phakathi kweMelika leChina sifisa ukuba kuncintisane ngokukhanyayo, hathi ukuthi sigcine sisilwa. Asisoze sivume ukuba kube nokulwisana phakathi kwamazwe la.
Stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano walonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations Mnumzana Antonio Guterres ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenzele ndawonye.
Ukuzikhethela kuya kusehla ubukhokheli obungafuni ukuphikiswa ukulinganiswa kwabantu kanye lenzondo kuyengezeleka ngesikhathi ikhangelane nobunzima lobu nobunye. Kufanele kuthathe izinqumo ezakha amazwe hathi ezamadlwane. Njengalokhu engabe kuthoywe emhlanganweni we-G20, sokuyisikhathi sokuthi amazwe azisane ezombusazwe ubudlelwano namanye amazwe kanye lobukhokheli kufuna ukuzisana hathi intani.
Responsibility to achieve compromise in building a common future of peace and prosperity for our common good.
Ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo nxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngale ndlela akhulume ngayo.
Umhlangano ka-2023 we-United Nations General Assembly uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity. Abakhokeli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni eleNew York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube. Inhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe e-European Union yethule umbiko owazisa inyathelo eseliyithethe eyokumisa uncedo lwezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5 million, ekade kumele iphiwe abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Lolu ncedo oluphiwa amazwe omhlaba kusetshenziswa inhlanganiso i-UNDP veluzamele lubuye ngezigaba ezehlukeneyo kuze kuyefika umnyaka ozayo oka-2024. Abe-EU bathi bathethele linyathelo ngenxa yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngalo eZimbabwe ngabe-ZEC kulolu khetho oluqhutshwe mhlaka-23 wenyanga edlileyo kuNcwabakazi. Lokhu abe-EU bathi bakwenza ngokunanzelela ukuthi iqula labo abalithumele ukuyahlola ukhetho kanye lamaqula afana lawe SADC lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zethule imibiko yokukhathazeka ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo eZimbabwe. Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sekubangele ukuthi iningi lezizalwane zakulelo ziphume elizweni ngobuningi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Iningi lazo zilubhekise kwele Bilitane ukuyasebenza kwezempila kahle siqhatshwa ngabameli babaqhatshi ama recruitment agencies ukuzosebenza kwezempila kahle zikhangela ogogo labokhulu lalabo abehluleka kuzinakekela. Iningi labafuna ukuyaphetheya selilahlekelwe zimali ezesabekayo zicilwa izigeleke eqelezi ezithi zimele abaqhatshi. Abanye bagcina bengahambanga kumbe bengahamba bengatholi umsebenzi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda eseLondon.
Iningi labafuna ukuyaphetheya selilahlekelwe zimali ezisebekayo zicilwa izigelekece lezi ezithi zimele abaqhathi bagcine bengahambanga kumbe bengahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhathi laba. Ubo Ncube wathengisa konke lakho ethenjiswa ukuhanjiswa eBrithani ekupheleni ngomnyaka ophelileyo ukhala ezimathonzi.
Udlale ngami from December eloke excuse after excuse. Vele udlale ngathi kakhulu kakhulu yazi. Amanga so manga after manga, every week amanga after manga. Isikhathi sichithile ama documents aza expire yazi nini eh yazi. Masahlala phansi sikhulume nje indaba ze Caroline zinde kakhulu.
Omunye odlwe imali laye uzama ukuye eBrithani nguJane Phiri owakhuluma loNunu owayesithi umele abaqhathi.
Ngaqala ngikhuluma loNunu, uNunu wasesithi yena uzongitholela umsebenzi. So ngimtholele ama-documents ami wonke and then ngibeke le mali engange-£3,000. And then ngakwenza lokho, ngaqeda ukubhadala imali, wathi yonke into izoba ready in 3 weeks. And then ngokuya kwesikhathi ifoni kaNunu yayingasangeni. Ngihlale ngithembisa ukuthi uzobhadala next week from April uze uzofika manje.
Studio 7 ixhumanele uNunu osehlala eBrithani okuthiwa umele abaqhathi. Yena uthi cha, kasange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo, njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.
I used to apply, I got 4 offers. Ngazikhethela mina engayi ngifuna ukuhamba ngayo. And ngithethe ngikhethile, I did refer, ngarefeya. But ukuthi kwahamba njani, sebephanana imali, I was not there, I was not part of it. And I'm sure bayakwazi laba, I've never met them, I've never seen them. Ngizange ngacela even 1 rand. Mina ngangithi ngiyasiza.
Unkosikazi Caroline okwele South Africa walile ukupha isibongo sakhe, kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi ule nkampani ehambisa abantu eBrithani, njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.
Yayingekho i-agency. Ngokuhamba nje kwakulo muntu, umuntu wakhona wathi unama-COS, wasesithi khonko la abantu babhadala, but umuntu wakhona kuthi idwaye ngasenawo.
Manje my brother ngimfonele mpeni ngathi hose ngabe ngigula therapy in
engidube umzimba wonke nje sukele ne-BP, anginamali okwamanje, I can even send you my bank details, anginamali, ngisayidinga imali yakho.
Kukanti lalabo ababuya kwele Brithani ngama-certificate of sponsorship bazithola bephethwe njengezigqili, bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebedubeka ezitaladini. Unkosikazi Khanyisi yodube ngomunye ongasela msebenzi.
Besithi singasebenza ama-hours amaningi, umqhatshi uyasehlisela i-rate yeholo. Kodwa masisebenza ama-hours amalutshwane, ube sikhwezela i-rate yeholo. So ngibona ngani bekulesimenemene, asazi kumbe singancedakala ngoba sihlukumezekile. Ngoba ma sihola imali engayeneliyo, asenelisi ukubhadala indleko ze-rent, kuthi lathi siphile.
Umnumzana Vuso Ncube weCastle Cay eNorwich eBrithani uxwayisa useZimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo, njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Brithani ngoba ngokwamahhala.
Sesizwile ngabantu bekhaya abathengiswele ama-certificate, bayabuya khona la bekungasela ama-shift, sebeqalisa ukufona around, hey ngicela i-shift, ngicela i-shift. Vele umuntu ebhadala ama-10,000, vele ungavele uze umuntu esithi bhadala 10,000, wena ohluta hayi le yifekhi le. Uza kubhadalisa njani 10,000 yena nxa i-agency yakhe driver elama-shift doing well? Anti lapha la uzama ukukunceda and la ubuya lapho ukuthi uzosebenza umenzele imali, uphinde umbhadale 10,000, wohle ukucabange kuhle kwena lokho.
Uhulumende wakwale Brithani wavumela abaqhathi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulo msebenzi phansi kohlelo olwe-certificate of sponsorship. Abavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelo lizwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwe-Britain Home Office. Yalile ukukhuluma ne-Studio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe abahlukunyezwa ngabaqhathi kumele basebenze umthetho bacebe obephula umthetho. Ngimele Studio 7 ngapha eLondon, igama lami Ezra Jesus Bani.
Kwezenotho namuhla sixoxa lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla emigwaqweni kwele Zimbabwe othi kunzima kulezinsuku ngoba idola leMelika kalisabambeki kulandela ukhetho oluqhutshwe ngoncwabakazi. Uxoxa lo Gibbs Dube oStudio 7.
Isinamanje emakhathesi duke abantu abaningi besebegcwele emgwaqweni sesithengisa kubaningi akusafani lakuqala. Laba ababesebenza abaningi bamiswa abasasebenzi bonke babuya emgwaqweni. Sonke sesingabantu abaphila ngokuthengisa akusele ephenge lomunye. Njalo kuba labanye abantu abafika bethole izinto engingathi mina ezijhukileyo ngaphandle kwamazwe. So ngathi bebuya lakho ngapha i-competition yakhona kubhizinisi isiyambe kakhulu okuthi vele nokuthi ithengise sesithengisa nje khona ukuthi zizokuzizileyo kodwa kusafani lakuqala ibhizinisi yakhona isafani. Kuthi kunjalo nesisindo sami semali yakithi leyi besike sathi thina ibisingani sithi istable isimile ndawonye ngoba ubusisithi ungazithengise ngayo i-RTGS bukwanisa futhi ukuphinda uthenge i-forex kumkambo omnyama. So emalangeni lethu yokuvula ama-election sekungani layo futhi imali yakithi siphinda futhi sisize ivali sekukhwela futhi amandla edola leMelika. So ibhizinisi yakhona sengisenza ibhizinisi ibe nzima kakhulu.
Ngathi isiwe kanganani nxa ungasitshela sibili ngama nombolo ukuthi ime inje imali ezibabo kwamanje nxa uthenga uthengisa.
Singakafiki esikhathini sekhetho sama-elections i-1 US dollar ibisistebhu ngoba ubusukwanisa ukuyithenga ngabo nge-5,000 RTGS kumbe 5.5. Kuye nalizike ukukhuluma khathesi ukuthi uziyithwele sokumele ikhiphe 6.5 kumbe 7,000 ukuthi ithwele i-1 US dollar. Osokusenza kube nzima kuphinde futhi kube nzima thina esiwoda kubome thina kubo-South Africa nxa usinalele ilelo US dollar ukuphinda futhi ithwele irandi. Le randi lakhona i-100 rand ukuthi ungaba le 5 years uthole 100 rand. So nje singangokuthi intshintsha kwezimali khathesi i-100 rand yakhona usiyithola futhi nxa ungaba lelele 5 dollars sebefuthi sichophela phezulu ukuthi uzithole 100 rand.
Pho kuphile kanjani Mampofu?
Engingakusho duke ukuthi angazi nesikhiwa nxa bekubiza bathi survival of the fittest. Kuyaphila nje okuthi mhla uthe wathola khonokho okutholileyo lokokuthi uthole kokudla udle udlule. Kodwa angeke sithi ukuthi siphila impilo yokuthi ungakhangelela ukuthi uyaphumelela ngomuntu othengisayo ongaphumelela ngoba avuka elelula. Sesiphilela nje ukuthi as long as ngilele ngidlile ngavuka ngiphila. Yikho sesibona sokusanele ngaleso sikhathi.
Abantwana-ke imuli pho liphila njani nxa kunjalo?
Abantwana bezikole duke uhulumende uyabe sithi abantwana bengagxotshwa kodwa uzathola ukuthi umntwana uyahamba esikolo ayefika ahlalise phandle futhi laba ababhadalileyo kube yibo abafundayo owangakube ngiyo ohlala phandle. So le bantwaneni isimo sakhona siyabahlukumeza ngoba umntwana uyabe ekhangelela ukuthi umzali ndolovuke wathengisa engena mfiza kuyethengisila kwanisa ukubhadala isikhuthile. So ngobunzima bebhizinisi yakhona ukuthi sesibanenga abakhangelele khona ukuthi sikhangelele ukuthengiseni kuba nzima nokuthi uthole leyo mali yesikhuthile. Zathi yaphendula ngkhaya uthole umntwana uthethi namhla kangifundanga abanye beyefunda mnale ngihlalise phansi ngoba nabezikole sibabona ukuthi baxotha abantwana kuba nzima ngomhulumende ukuthi umntwana engaxotshwa. So babahlalisa phansi ababa babhadaliweyo bazabe bephakathi ukufunda kuye kuthi wenalo mntwana ongabhadalanga owahlale phansi. So le bantwaneni isimo sakhona siyathanda ukuhlukumeza abantwana ngoba namhlanje uthe wabhadale sebuyele eklasini usuka kube ngathi yena kumbuba ndlululiwe ukhethiwe kasakwanisa ukuthi akhonsentrate ngisezifundweni zakhe.
Pho-ke isicelo sakho kuhulumende ungasibeka usithini khona?
Mina engingakusho ukuthi uhulumende asazi ukuthi engakwenza njani duke ngoba sekuyinto esibeminyaka leminyaka lokho sicela ukuthi uhulumende ngawo uyathi uhulumende ngawo uyathi kodwa ungenzeki. Kodwa mina sami isicelo ukuthi nga kuyavula amakhampani la amaningi avalayo asaphenduka aba ngamasonto abantu abaningi ababengekho kwibhizinisi ye-informal trading babuyele emsebenzini abantu bengabuyele emsebenzini umthema shedini sokuzathengisa ke nabo abalutshane kodwa abaningi abantu sebesebenza sebehola bese kuthi nakwezezimali isisindo semali yethu sibe yimali imali elevali imali ethengayo futhi noma lami wakwasebenziyo emiyalajesi kodwa kube yimali ethengayo-ke imali lesisindo okwaziyo ukuthi lami wangathengisa kuyenzile ngolesikhathi imali yamzali lokho ifana nzakwanisa ukuphindeni yehoda kulo wakathesa ukuthi uyathengisa ungakwazi ukuthi uzabuyela yini yehoda imali yakho uthole ukuthi kayisakwani so lesisho ukuthi ngawo uhulumende yakhangela ispeciali kwezezimali ngokuthi amabhizinesi abantu abaningi babuyele baqhashe emsebenzini basebenze hhayi ukuthi wonke umuntu agcwale emgwaqweni ephenyisa.
Lo nkosazana Charity Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esenkulumane. Kulaba sakhulayo abanengi kwele Zimbabwe abathi abathakazelela abaphathi intambo bengatsha zikahulumende abakhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa besithi iningi labo ngamaxhegu angeke athuthukisa impilo yabatsha. UTobias Mdzingwa usethulela lolu daba.
Abasakhulayo laba abathi uMnangagwa wakhetha amakhehla angeke abalolwazi lenkinga ezibhekane labo ukuze kulungisiswe umnotho welizwe oqhubeka ugugudeka okwethusayo. Omunye wabalombono lo nguPhasho Rafael Sibanda osakhulayo owebandla leCitizens Coalition for Change njalo omele ilokitshi leCowdery Park edalelwe ephalamende.
Sibonayo nge-cabinet yabongqongqoshi leyo ebekiweyo akusijabulisi ngoba akula ngitsholo yedwa untanga obekiweyo. Ontanga ababekiweyo ngabantu abakamongameli asingeke sithi ngontanga ngoba bahlezi besidla bebenefitha kumnotho welizwe. Ikanti-ke thina isikho ukuthi sithi sifuna ukuthi lathi sibe khona bana kodwa besifisa ukuthi ontanga labo bebekwe baphathe bakwanise ukuthi betholakale ezindaweni okuthathwa khona izinqumo zelizwe.
Kodwa okhokhela abatsha kobulawayo kubandla leZanu PF uAdington Mpofu uthi abaphathi intambo ababumba idale lecabinet balakho ukuguqula umnotho welizwe.
This is the best cabinet we have ever seen in our lifetime. Icabinet leyi singayifananisa nje ngamafitshane esingakuthi yiyo i-dream team. Yiyo i-dream team ezaqhubeka ngomsebenzi akade yenzwa ngucomrade u-Edine Mnangagwa kuthemu yakhe yakuqala. We look forward to seeing more things ezizathuthukisa ilizwe lethu.
UTsepang Nare ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala kobulawayo yena-ke uthi ukhathazwa yokuswelakala kwabakhubazekileyo kukhabhinethi.
Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kusenziwa i-constitutional amendment number 2 kungezelelwa ama-ministers lawo adojwayo ukhangela ukuthi balobe ngcithi bani. Sadala thina i-position tepa sithi njengoba sokungezelele sokuqala ukuthi lapho kuzalunjayo ikhabhinethi kufakwe umuntu okhubazekileyo kodwa lokhu asikubonanga.
UNyari Techani omunye njalo osakhulayo olwela amalungelo abontanga okunhlanganiso ye-Youth Vibes Africa uthi akaboni okwaphambanisekayo ekukhethweni kwabaphathi intambo bakahulumende.
Ontanga being empowered abangu-6 bona laba abakhethwe ngumongameli ukuthi bebe ngama-ministers bazasebenza gadalala ukuthi be-empower abanye. Uku-empower it's a process akusoze kwanise ukuthi khona wonke ontanga ababe-empowered kawani.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ekwele South Africa uMnumzana Ndumiso Sibanda uthi akula okutsha okuzalethwa ngabaphathi intambo abakhethiweyo ababalisa abatsha.
Iningi labantu ababiselweyo kukhabhinethi abaphathi intambo ngabantu akade bevele bengabaphathi intambo. Yebo, kukhona abatsha abafakiweyo, labo singabanikeza abathi benefit of doubt, kodwa njengendlela okubukeka ngayo ayikho into e-inspire confidence kukhabhinethi leqokiweyo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uthi abatsha baqanjelwa amanga ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho ngoNgcwabakazi lonyaka.
Isifiso sona sokuthi ontanga babe khona kukhabhinethi angikhole ukuthi sikhona. Uhulumende uthembe khona okwamakhotha okwephalamente. Amandla aphuma kukhabhinethi. Nxa ontanga bengekho angikhole ukuthi isithembiso sakhona siyabe singeseqiniso. Sokutshengisela nje ukuthi kwakuyindlela yokuhoga amavoti ngesikhathi sokhetho.
uMnangagwa onguye yedwa olokho ekuhulumende kusukela ilizwe lithole uzibuse ngo-1980 usanda khetha amalunga ekhabhinethi yakhe labasekeli babo abasha abahlanu kuphela. Ingcwethi ezicubungula ngelungelo labasakhulayo zithi abasakhulayo abakuhulumende balutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abakhethwa ngoye ngumongameli uMui Robert Mugabe ngo-1980 ababe balisa unkosikazi Joyce Mujuru, uMnangagwa, uMoveni Mahatshi, uSidney Sekeramayila banye ababe ngabasakhulayo bevela empini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimuthi uBias Mutsingwa.
Ngo-Live Talk namhlanje uhlelo labasakhulayo The Connection sixoxa labatsha baseZimbabwe ngomhlangano we-United Nations General Assembly. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngutabakancube.